Kumele sinanze amakhefu yini. Amakhefu ajayelekileyo awenkolo langasekelwanga enkolweni ananzwa ezindaweni eziningi emhlabeni lamhla, awaveli eBhayibhelini. Pho ke ukunanzwa kwamakhefu lawo kwaqalisa njani? Nxa usenelisa ukuchwayisisa emabhukwini achiyeneyo, uzathola kumangalisa ukwazi ukuthi amabhuku ezokuchwayisisa athini ngamakhefu ajayelekileyo endaweni yakini. Khangela izibonelo ezilandelayo. I-Easter. I-Encyclopedia Britannica ithi, uTestamente elitsha akula lapho okutshengisa khona ukuthi umcimbi we-Easter wawunanzwa. I-Easter yaqalisa njani? Yavela enkolweni yobuhedeni. Lanxa kuthiwa ikhefu leli lenzelwa ukunanza kuvuswa kukaJesu, imikhuba enziwa ngesikhathi se-Easter kayisiyo yobuKristu. Ukunanzwa komnyaka omutsha. Ilanga lokunanzwa komnyaka omutsha kanye lemikhuba eyenziwa ngaleso sikhathi kuyachiyana kusiya ngelizwe. Mayelana lalapho okwaqalisela khona ukunanzwa komnyaka omutsha, iWorld Book Encyclopedia ithi, ngo-46 BC, umbusi waseRoma uJulius Caesar wabeka uJanuary 1 ukuthi abe lilanga lokunanzwa komnyaka omutsha. AmaRoma anikela usuku lolu kuJanus, unkulunkulu wamasango, oweminyango loweziqalo. Ibizo lenyanga kaJanuary livela ebizweni likaJanus owayelobuso obubili, obunye bukhangele phambili, obunye emuva. Yikho ke, ukunanzwa komnyaka omutsha kuvela emasikweni obuhedeni. Usuku lweValentine. I-World Book Encyclopedia ithi, usuku lweValentine lusekelwe emcimbini wokukhumbula amaKristu amabili achiyeneyo afela ukholo ayebizwa ngokuthi ngoValentine. Kodwa imikhuba eyayisenziwa ngalelo langa kufanele ukuthi ivela emcimbini wamaRoma wakudala obizwa ngokuthi Lupercalia owawusenziwa ngoFebruary 15. Umcimbi lo wawusenzelwa ukuhlonipha uJuno, unkulunkulukazi wamaRoma wabesifazana lomtshado, kanye lonkulunkulu wemvelo, uPan. Amanye amakhefu. Asingeke siqoqe ngawo wonke amakhefu ananzwayo emhlabeni wonke. Kodwa uJehova kawamukeli amakhefu aqakathekisa abantu kumbe izinhlanganiso zabantu. Hlala ukhumbula ukuthi okwenza ukuthi amakhefu athokozise uNkulunkulu kumbe angamthokozisi kulapho avela khona. Izimiso zeBhayibhili eziqanjwe kusahluko 16 sebhuku leli ziza kunceda ukuthi uthole umbono kaNkulunkulu mayelana lokunanza amakhefu angasekelwanga enkolweni.